Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Njani zilukandaba olamukelayo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhla ziku-17 Mbimbitho 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umthethwandaba wakwele-South Africa ulahlele khatshana isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula.
Bona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola emelika angamakhulu amahlanu US$500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US$1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezenyanga inye.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umthethwandaba wakwele-South Africa ulahlele katshana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswe umkhankaso weqembu elizibiza ngokuthi Operation Dudula, ngoba besithi kungabangela uhlakela lokukhethana ngobuzwe. Amaphephandaba akwele-South Africa athi umahluli umnumzana Jabu Dlamini uthi kasoze enqabele yonke imicimbi ye-Operation Dudula ngoba kungazakali ukuthi bazabhikisha nini njalo ngaphi. Amalunga e-Operation Dudula abikwa efuna abanye abokuza bavale izitolo zabo emalokishini esigabeni se-Gauteng njalo izizalwane zakwele-South Africa kube yizo ezihamba phambili ekuqhubeni amabhizimusi kanye lekutholeni imisebenzi. Uhulumende walelo lizwe usexwayise izizalwane zakwele-South Africa ukuthi ziyekele amapholisa aqhube umsebenzi wawo, kungabi ngumlando wazo ukufuna ukujezisa abangela maphepha ukuhlala kumbe ukusebenza kulelo lizwe ngokusemthethweni. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusumuzi Sibanda, ingcwethi ecubungula ezemithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu e-Africa Diaspora Forum.
Isinqumo esithole inkantolo ephakeme eyase-Gauteng sibona sengathi izinqumo esisemthethweni esihambisana nesisekela mthetho selizwe esivumela abantu ukuthi babhiyoze babonakalise makukhona abangakujabuleliyo. Ngakho isicelo esibekwe ngabokuza esokuthi kuvinjwe imicimbi yokubhiyoza leso isicelo esibanzi kakhulu esihamba siphazamise kumbe siphikisane namalungelo oluntu. Bekufanele ukuthi uma besenza lesicelo lesi basibeke bacace ukuthi yini kahlehle abayivimba eyenzakele naziphi izenzo abazinqabayo ukuthi zenziwe. Bekufanele basho ukuthi abaphikisana nakho yikuphi, hayi ukuthi nje bafake isinqumo nje esinqaba konke ukubhiyoza. Lokhu yikho okuyinkinga njalo okuphikisana nesekela mthetho selizwe. Kungakho sithi indlela bebefake ngayo isicelo sabo yiyona ehambe yabaphoxa.
Njengenhlanganiso lithini ngalokhu okwenzakalayo ngenhlanganiso ye-Operation Dudula? Kungabe kulilungelo labo yini kumbe bedlulisa amalawulo? Uhulumende lamabandla ezombusazwe ehlukeneyo baluphethe kuhle yini lolu daba?
Ukubhiyoza kumbe ukuzibonakalisa kwabantu beDudula asiphikisani nako. Esiphikisana nakho yikuthi bahambe bayehlukumeza abantu bokuza bababuze izincwadi zokuthi baphuma kephi kumbe bavale indawo zobo zokusebenzela, ngoba lapho amalungelo abo awukubhiyoza asuke esephambana namalungelo awabantu okuphepha nokuvikeleka kumbe nawo ukuthi baziphilele impilo bengasese engaphazanyiswa ngamuntu, njalo nawo ukuphonga ubuzwa inaloba yini ngubani na, ngoba umuntu kuphela ogunyazwe ukuthi angabuza abantu amaphepha ukuthi zidabuka kephi yilabo abohlangothi lwasekhaya kanye namaboyza hayi nje nobani nje ukungakho sisithi ngendlela sibona ngayo sibona khona ukuthi asifuni ukuphikisana kumbe ukuthi sihlukumeza amalungelo abokubhiyoza kodwa yilokho esingakuthandiyo ngoba yikhona ukuphikisana nesekela mthetho selizwe kanti uhulumeni sibona ngathi akwenzi okwanele akakwenzi okwanele ikakhulukazi lapho angabophi khona abaholi beqembu ledudula uma sokuye kwaba nesigameko lapho abantu abahlaselwe khona ngoba kusho ukuthi yibona abaqhuquzela abantu ukuthi bayenze leyo nto asidingi ukuthi makungahlaselwa abantu kumbe kwenza into ephuma emthethweni kulinda ukuthi kubanjwe lo muntu okwenze sidinga ukuthi umthetho ubambe labo abayibona abakhuthazileyo ngokubiza leyo nhlanganiso ngoba uma abantu sebeziphethe kabi ngenxa yalokho kusho ukuthi kufanele kubotshwe labakhona kodwa siyazi phela ukuthi uhulumeni waseSouth Africa lokho akakaza kwenze ngoba siyakhumbula eminyakeni elishumi edlule siye sabona ukuthi kuthe kubhiyoza abe security kwabulawa abantu abaningi kodwa abaholi abakaze baboshwe cabanga ukuthi kudinga ukuthi lo mthetho ulungisiswe ukuze abantu abaguquzela udlame baboshwe
lo ke ngumnumzana Vusi Moses Banda ingcwethi ecubungulaze imithetho njalo engumqondisi wenhlanganiso elwela ilungelo loluntu iAfrica Diaspora Forum ubexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Manje imingcele yeZimbabwe isivuliwe abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe ikakhulu kwele Botswana bathi akukabi lobubelo kangako ngenxa yemigoqo ekhona efana lokudingakala ukuthi umuntu abe ehlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 ukuze angene kwele Botswana. Okuningi asikuzweni ontathela izindaba iStudio 7 umqondisi Dube.
Kulandela isinqumo sikahulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa sokuthi avule imingcele emavikini asanda kudlula kube lethemba lokuthi isimo ikakhulu kwabaphila ngokuthenga lokuthengisa isizaba ngcono kodwa noma nje sewuqala ukuthi indlela ivuthwe phakathi kweZimbabwe leBotswana awukafiki kuzinga laphambilini kokuqhamuka kubhubhane lweCOVID-19 ophila ngokuthengisa impahla phandle kwelizwe umnumzana Rodwell Moyo uthi isinqumo seBotswana sokuthi abangenayo kumele babe bahlatshwe ijekiseni yeCOVID-19 yikho kudala ukuthi iningi libe madolo nzima ukuchapha liyethengisa kumbe lithenge impahla. IBotswana ithi kumele umuntu abe ehlatshwe ngokupheleleyo kumbe avume ukuhlatshwa emngceleni uma kungenjalo kavunyelwa ukungena elizweni.
We've got i-challenge yabo PCR. IBotswana yona iyabifuna ukuthi umuntu abe fully vaccinated. Silabo abantu amongst ourselves who are not vaccinated. And then nxa ungekho fully vaccinated, that means awusangeni kwele Botswana. So usuka kubulale ibhizinisi njalo sokuzaaffecta ibhizinisi kakhulu.
Okunye ukuthundubeza intshukuntshu yabanye ikakhulu abathengisa emkambo impahla abazithenga eBotswana yimthetho kahulumende yokuthatha enye ingxenye yenzuzo iluhlobo lwemali yakwamanye amazwe bona bephiwe uhlobo lwama-bond notes.
So nxa sithathele i-profit yakho in the form of forex usinika iZimbabwe dollar ngibona ngani wenza ibhizinisi zingakhuli. Zingakhuli incentive lana abathi bana incentive ukuthi baya kuchila i-forex yakho. Bekunika i-forex yakho imali yakho in the form of RTGS codenamed as incentive. Bona ngani akukho right. Remember during kugone ngobhenkazena sasithola ama-3% ukuthi we manage to go out. Yayincedisa kakhulu ngoba lama expenses wawuyincare usiyawenza ama expenses lawo ayeseba covered on the way.
Unkosikazi Debra Mkhasa unhlanganiso yeBlue Vendors and Traders Association uthi kukhona okuthile abaphila ngokuthenga lokuthengisa ababhekana lakho.
Emaboda bafuna i-certificate of vaccination. Kuyukuthi nxa sikhangele thina njenge-informal sector simbona sibhadalela imali eningi kakhulu esingeke siyi-afford-e at the time i-period yangikhona ukusebenzisa i-certificate lesi sintutshwane ngoba nxa sikhuzile amaboda siba lezikhathi ezithize esizifuna ukuthi sihambe semtime sabe sithole impahla ezokuthengisa ezokuthi sifuna amalanga athize.
Ubika sekulo hlupho lomkambo ngoba kulabantu abaningi abakubhizimusi yokuthenga lokuthengisa ngenxa yokusilela kwemsebenzi eZimbabwe iningi seliphila ngokuthengisa impahla evela phandle kwelizwe. Umkhaza uthi njalo iningi labantu labathengayo abalamali yaphandle kwelizwe.
Sizinanzelela njalo ukuthi challenge yethu siyawoda ngemali zangaphandle ama-rands nama-US dollars but ngapha kokulawayo masizithengisa ama-customer yethu amaningi ngama-civil servant abahola i-bond i-RTGS abahola i-plastic money but at the end of the day sigcina sesithola imali engahambelani lokuthi esihode ngayo sigcina sesisiwa kumabhizinisi ethu.
Abamabhasi labo bathi abakaboni iningi liqala uchapha kumbe ukungena kuningi phakathi kweBotswana leZimbabwe. Iofisi yomeli weZimbabwe kweBotswana yabika ngezibandlela ukuthi amabhasi azamiswa kancane uchapha inqele esuka eBotswana ngoba ebangela umemetheka kweCOVID-19 njalo bechaphisa abantu okungekho emthethweni. Owezempila kahle emngceleni weRamakhobane unkosikazi Kenana David uthi sebebisele abambalwa abakade befuna ukungena bevela eZimbabwe ngesizathu sokuthi abahlatshwanga ijekiseni yokuzivikela iCOVID-19. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngeSabron kwele Botswana.
Inhlanganiso elwela amalungelo abathengi National Consumer Rights Association iNACORA ithi imuli elabantu abayisithupha isidinga imali ephakathi kwamadola ayomelika angamakhulu amahlanu i-US $500 kusiya kwayinkulungwane eyodwa US $1,000 ukuze yenelise ukuhlawulela indleko zayo ezimqoka ngenyanga eyodwa. Lokhu kulandela ukukhwela kwentengo yempahla lokudla ezitolo. Impuphu ikhwelile ngesilinganiso sokulithumi lanhlano ekhulwini i-15%, okutsho ukuthi isaka le-10 kg ebelithengiswa ngamakhulu phose azinkulungwane ngedola leZimbabwe i-$955 isibiza amadola ayinkulungwane elekhulu $1,099. Lo umzekeliso nje owodwa kuphela. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli seNACORA umnumzana Evidlela Ncube.
Ngayimphilisi umuntu imali engaphansi kwe-$500 sibala nje abantu abanabantwana abafunda e-primary abafunda ku-public school sikahulumende abangela amarenti la phezulu. Nxa ngabe bengabantu labana abalabantwana asebefunda e-high school kumbe abase-university imali abayidingayo badinga imali elanda khona li-1,000 kumbe edlula i-1,000 kusiya ngokuthi abantu abo bafunda nga. Ngakho ke vele imali okuthiwa incane oyidingayo uma uzaphila kuleli lizwe udinga imali engaba ngenga $550 iyo imali oyidingayo kusiya ngokuthi umndeni wakho ungakanani kanti ke njalo ukuthi izindleko zingakanani ngokuya ngokuthi abantwana bafunda ngaphi kanjalo.
Ngaphandle kwempupho Ncube, iyiphi eminye imizekeliso yentengo ekhwelileyo ongasipha yona?
Isinkwa lesekade sithengiswa ngapha kuka $200 sesingale ku 240-250 ngemali yaseZimbabwe. Usuthi kwezinye indawo njalo ungafaka idola kudinge ukuthi ugcwalise ngeyinye imali njalo. Yibo ubunzima abantu abahlangene labo ngokuba ukukhwela kwalezi zinto imali ingazange yakhwela abayiholayo kutsho khona ukuthi bazaba phakathi kobunzima kakhulu. Bazabe bengasadli lokhu akade bekudla, bazabe bengasagadi izimota, bazabe sebethwele nzima kakhulu kulalokhu akade beyikho khona njengamanje.
Kukhona yini okungenziwa ngohulumende ukuze avikele abantu kumthelela wokudula kwezinto lokho?
Into yokuqala njengayenza uhulumende ukusiza abantu yikubusa kahle ngokuba zonke lezi nkinga zizalwa yikubuswa kabi. Ilizwe libuswa kabi, umnotho uyadilika. Awuzidilikeli lo mnotho akulamhlola owenzakalayo. Lokho esikubonayo kungumphumela wokubusa kabi iminyaka engu-40 edlulileyo. Ngakho ke oqala nje bamele balungise indlela ababusa ngakhona ukuze kuvuke i-economy. Ngaphandle kwalokho akulanto engenziwa. Okwakhathesi angiboni ukuthi khona into abangayenza ngaphandle kokuthi mhlambe lapha lalaphana njengokuthi amafutha ezimoto kunye okwaqhansisayo ngumthelo ophezulu ofunwa nguhulumeni. Nxa engasusa wona lowa mthelo kuza kwehlisa amandla omfutho wokuthi izinto zikhwele ziyaphezulu zikhwelwa zikhwezwa ngamafutha ezimoto. Ngokunye kwezinto angazenza lo. Kanti kokunye angakwenza ukuthi abe lalapho futhi angathola khona izinto ezinjengabo wheat lezinto ezihlukahlukeneyo. Ele oil njalo ivele kwezinye indawo lapho engabe ichiphe khona. Kodwa phezulu konke lokho into vele qakathekileyo engenziwa nguhulumende ikulungisa ipolitiki ikubusa kabi ngokuba khona lokho yikho okudiliza umnotho okwenza ilizwe nxa sekulezinto ezinjengezimpi lise lidilike lithwale nzima ngale ndlela.
Umnumzana Efidlela Ncube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi iNational Consumer Rights Association. Uhulumende yena uthi ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota kubangelwa yimpi yakwele Ukraine yikho okuphehle ukukhuphuka kwentengo yempahla lokudla hathi amaphutha akhe. Okwamanje isikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi akula ngisho loyedwa ole mvumo yokuvota ephandle kwelizwe owafaka isicelo sokuvota. Ikhomishini le ithi ilanga lokufaka isicelo sokuvota phandle kwelizwe ledlule mhla ziku-9 ngoNhlolanja. Iphephandaba leNews Daily libika ukuba udaba lokugejwa kwesidumbu sikamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe seludluliselwe phambili ngoba unkosikazi wakhe uGrace Mugabe seqatshe elinye njalo igqwetha ukuthi liphathe udaba lolu. Okwamanje sekulithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele ngeWhatsApp.
Divider. Mina ngakubonela kuye ngangawazi ukuthi akunedolobhu elingahamba liyethuthukiseni indawo bethatha besiyathuthukisa indawo zakibo lena ubulawayo vele bevele bebandlulula lapha uzama ukuvala abantu bantu vulana amehlo izani le inamanga lalo Elifas Mashaba lo unamaya amanga anzima yokuthi nje vele umuntu mawakhotha nje ulimi lwamanga kuyahlubona bezani yibo okumele bakhi ibaba yalisayo in fact ababe futhi into ziyenzwa kubo njalo ibaba vimba zonke izinto lezi besenzethu besothiwa i-citizen coalition for change yehlule ayikaze yabusa bona ebezane bababusayo bengaqamba amanga kungaze kube njalo yibo ababuyayo futhi bezokuthi lokhu lalokhu 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 ngoba yibo bavele belani belethuzi elidala elingumongameli wabo. So bantu lingabavoteli abantu bezane p f lapho bayanye yibo uthulani
lokufilungisa lapha nalapha yeah okhulumayo lisabona eliphulu esigabeni sakosiwo kwela se plum tree elokhanya ncinci kodwa ngikhuluma ngilapha kwela semzansi ngokusebenza ngihlala emzini omkhulu wase Clow. Yeah indaba ikanti bakithi esikhathi esiningi abantu ma nizokwenza izinto kwathi benkosi zicabangeni nizibekisise nizifuthi thina ngathi obaba okhokho nobaba babesiza lana eMzansi for ukuzofuna umsebenzi lokho bakuthiwa khona ngawo befuna ama green pastures. So ke ngokunjalo injongo yabo yayileyo. Kuthe ke ngokuhamba kwesikhathi GKU zajika izinto kwasekubonakala abantu sekungenelela bomama and so forth, kwabonakala sebethatha uMzansi bewenza idukwe. Cha, akusona idukwe leyi, lapha kuselikwelinye ilizwe elinabantu balo nemicabango yabantu balo nokwenza kwalo futhi. So ke abantu ngomcabango omfitshane bathe ma basebebona kuthiwa iSouth Africa isikhululekile, umbuzo singowabantu basebesiyaqoqa konke okungokwabo emakhaya, imuli yonke babuya bazothi gwata khona lapha, basebelahla umgomo lwana abaza ngawo ukusebenza. Manje sekuminyene lapha, akusekho space, akusekho ndawo, sebekhala ke manje abasemzansi. So ke ngithi bakithi nayi operation Dudula bantu isifikile isime emnyango, wena wadiliza umuzi ekhaya, wathengisa yonke into, uyoqondaphi, uyoba yini, uyoba uzohlalaphi, wase kuzimela khona lapha. Bakithi asifundeni ukukhangela izinto ngeso elibanzi. Ngibonge bantu benkosi, ngithi asikapheleni. Nasi operation Dudula isimi isemnyango bakithi. Ngiyabonga, amen kuyo ndawo.
South Africa nanse bonu uyajwa abantu bayaxotshwa amazungu abantu babo kathika lapha siyemakhaya uzazi angazi namafutazela kodwa vota ake sicabange baba siyasiyasaka akazi amtavlatani yabo
salibonani lonke badala asiyelike kusebenza abantu abalokhu bekhuluma ngokuthi babhadala imali nani izo kithi emathebeleni rawunika abantu bayazi ingathi ungathiwa yini yakho akula ayikho lengamanga amangayo abayo abayi kesele amanga uthayi ground yakhe bese flasha nanga kwathi ngantu asiyisipho bese ngantu asingabantu bathi lo ngasikuvuli asingeke sizakusaphasa kuvula ngosuku lulodwa asingeza zimela ngilong manje nami abanye ngapha kukhokhwe kwakulewe ngapha mthanga imali lokho kuza kuzogamula abantu amashululu kwakho abakho ezifana okay manje shakho ezifana ukuthi ground yizikhamba zeli ayeka bethi apply gafte khona eyo iyaqeda abantu ground abantu abayiphethe nanga manje bese kuwe salibonani lonke badala asiyelike kusebenza abantu abalokhu bekhuluma ngokuthi babhadala imali nani izo kithi emathebeleni rawunika abantu bayazi ingathi ungathiwa yini yakho akula ayikho lengamanga amangayo abayo abayi kesele amanga uthiwa yini ground yakho ayikho bese flasha nanga kwathi ngantu asiyisipho bese ngantu asingabantu bathi lo ngasikuvuli asingeke sizakusaphasa kuvula ngosuku olulodwa asingeza zimela ngilong manje nami abanye ngapha kukhokhwe kwakulewe ngapha mthanga imali lokho kuza kuzogamula abantu amashuludu kwakho abakho ezifana okay manje shakho ezifana ukuthi ground yizikhamba zeli ayeka bethi apply gafte khona eyo iyaqeda abantu ground abantu abayiphethe nanga manje bethi kuwe
phila
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp nombolo ezithi +1 202 465 0318.
Studio 7, salibonani lonke. Awu bantu bakithi ngamoshi isikhathi, mina lo mbuzo nje i-1 abantu bangamphendula kiwo. Since kwaba nguwe wena muntu ombula Studio 7 wasemathebeleni, so kwabona emashonaleni kungaliwa na? Mina nsisi ngazalwa uhlezi ukuphikiswana kuliwa njalo nje. Ilizwe lolu ngasikhathi bani? Umakho labantu abantulona abantu elithona ibomele liphakwe embusweni mhlaka kuliwa njalo nje. Sibe sibhekele ukuthi sekuyi-NDC Alliance phele ezimpi zabo labo Monzola umakhuphe labo Chamisa sebephumile sekuyi-CCC babangani ke waye behlale ephosa kanaqadi bantu bakithi. Ayayayayayay angiyazi phela sizahlupheka sizosiyofa. So lo ngolilo olusayalele emashonaleni sizohlupheka sizosiyofa. Asike sizame ukuyakho kwakithi sikubone kwakithi ukuthi khona kuzasehlula kanjani. Lokhu ezama ukukuyakho kule singakuboniwe kulokhu kuphuma kwezinews kuliwa kuphela njalo nje. Asiyakheni kwakithi lokho silakho emathebeleni sikuboneni ukuthi khona kuzasisakhe. Uzafulela sobona kuliwa. Uzafukakaze kuliwe. Yebo kungene kwasimangilizwe ukuba walo kungani ukuthisana. Into leyo almost 1 week iphele nya. Abantu bakasebekhulumisane bazwana bayiqeda impi yabo. Umthokazi kulokuba khona lokuphikisana. In 1 week siyakuphele nya. Kanti kwasemashonaleni lokuliwa choso kuzokuphela 30 years kulokhu hlakubangiswana njalo nje ilizwe lesifalisiya phansi ngokunjani. Abantu bakithi esidebeni asihlakaniphele.
uyasozwa amashona besikhuza mpela ukuthi mandebele yeke lanishabhale mayi abazinika amakhoba lungu sokekibo kuqala sike sibone beke beke likhulu asibone angeke bekide lokuthi bezokhuza thina ngapha bona bethezi besile yeke njalo nje ilizwe lisiwe bantu bakele siyekele ngabaphatha ngale si azibambe nje ukuphaka uzapha embusweni sibone ukuthi lokhu sibalutshwane sinjani lakusebenzi lokhu
lawo ke bekungamazwi emulina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine uthi ele Melika kumele libambisane lomanyano we-NATO ukuze kuvinjwe indizamchina zakwele Russia ukuthi zibhombe uZulu mahlayana. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
UZelensky owethule umbiko lo namhla ekhuluma kudala le-Congress lakweMelika esebenzisa ukulembu kokuxhumana uthi ucela njalo izikhali lokunye okokuvikela ilizwe lakhe elihlaselwa ngamandla ngele Russia. Uthi ele Russia libhomba ngamandla emadolobheni akugqela ele Kiev, Mariupol, Irpin lamanye.
Russian troops have already fired nearly 1,000 missiles at Ukraine. Countless bombs. They use drones to kill us with precision. This is a terror that Europe has not seen for 80 years, and we are asking for a reply, for an answer to this terror from the whole world. Is this a lot to ask for, to create a no-fly zone?
Ibutho lakwele Russia selisebenzise amabhomba edlula inkulungwane kwele Ukraine. Libhomba abantu santando. Lokhu akuzake kwenzakale emhlabeni wonke jikelele. Kambe singabe sicela ukwedlula sisisa amalawulo na nxa sisithi kumele kuvinjwe emkhathini kwele Ukraine kube lalokho okuthiwa yi-no-fly zone.
Russia would not be able to terrorize our free cities. You know how much depends on the battlefield, on the ability to use aircraft, powerful, strong air aviation to protect our people, our freedom, our land, aircraft.
Xa usehlula sicela izikhali zokuvikela uZulu lezindizamtshina zokuthi sihlasele lathi. Ngiyacela kakhulu.
I have a dream. These words are known to each of you. Today I can say I have a need.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Joyce Ngwenya uthi kunzima ukuba elemelika lomanyana we-NATO benze okufunwa nguZelensky.
Umongameli kweUkraine, inkulumo zakhe le-US Congress idale likhulu nxa liqondane lokuthi iAmerika kumbe amabutho e-NATO afake imikhonto emkhathini kumbe singathi ngesikhiwa i-no-flying zone. Angikholwa ukuthi amalunga e-Congress azavuma ngoba kuyabe sekusitsho ukuthi vele sekufike isikhathi sokuthi amabutho e-America namabutho e-Russia bexabane belwe emkhathini.
Ungwenya uthi kumele amazwe la akhulumisana ngokwenzakala kwele Ukraine ukula bantu bedlula izigidi ezintathu 3 million asebebalekile kulelo lizwe baphephela kwamanye amazwe.
Yizo eziyanceda ukuthi engxenye kube loku lokugasa kwekuthunjwa kodwa njengoba hlane sitsho ukuthi uPutin vele uthembe khonokho ukuthi uzathumba i-Ukraine.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena unobhala jikelele webandla le-Zimbabwe Community Party uthi kukhanya ngengani uZelensky usethole nzima.
Into yokuqala yukuthi bokungamelanga vele kuyiwe empini phakathi kweRussia le-Ukraine kodwa ngoba uhulumene we-Ukraine ekhokhelwa ngupresident wabo wayala ukulalela izixwayiso wavumela ukuthi izwe leseMelika lifake ama-military base. Wayecabanga ukuthi i-America le-NATO bazomalaye empini le-Russia. Sekhona ukunanzelela khathesi ukuthi angeke bamelaye. Yikho ke esezama elokhu ecela ukuthi kube lama no-fly zones.
Elemelika laphakela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin izijezo zenotho kulandela ukuhlasela kwakhe ele Ukraine. UPutin laye uthi usefakele umongameli Joseph Biden izijezo zenotho. Wakamanje uBiden ukhangelelwe ukuba uzanika elele Ukraine izigidi ezingamakhulu ayisitshiyangalombili zamadola 800 million US dollars yokuthenga izikhali zokulwisana lele Russia. Ngimele iStudio 7 ngise Maryland ngingoGibbs Dube.
Isikhathi asavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhlobo zendaba ebesilazo. Umthethwandaba wele South Africa ulahlele kathana izolo ntambama isicelo sabavela kwamanye amazwe abahlala kulelo lizwe abafuna kumiswa umkhankaso wedembo elizibiza ngokuthi Operation Dudula. Loba nje imingcele eZimbabwe isivuliwe, abaphila ngokuthenga bethengisa impahla phandle kwelizwe bakhala ngemigoqo elokhu isakhona. Sikugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.